Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esekade endizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphesheya kolwandle. UMnangagwa ubesedorobheni leNiamey kweleNiger emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Afrika ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela uMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcweti kwezombuso azomnumzana Richard Mahomba uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizinisi bakwamanye amazwe.
Esikubonayo kuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarus, Azerbaijan leKazakhstan, lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele-Angola lapho amanyane lenkokheli ye-SADC bathakazelela ukukhululwa kwe-Angola libutho le-SADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubesemozambiki emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemihambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into e, kodwa-ke lalitile sinazelela ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane kathi mina kumele sinike isikhathi imihambo le sibone ukuthi izasilethelani.
Wodwa ukhokhela inhlanganiso emele abaphika ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Association uMnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa yikweboleka indizamtshina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama-foreign trips lapha ngokuhamba kumaphandle kwelizwe akakhanye ukuthi kulethe utshintshobani, ngoba izinto loke ziwoma, imali loke isebenzi iphuma yenziwa ukuthi bahaye ama-afrimachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Akusebenzi, abantwana begeneration enelekasasithandi xa uhlangana labo lapha lohamba kuthi ungu-m p bahla kwakubuze bathi vele into elilanje iparliament aliyazi kuthi kwenzona ukuthona lihamba kuphela liwesizimali lisemazweni ngikula lilengisa izandla lingelalutho khonakhona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi uMnangagwa uqhubeka eboleka indizamtshina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. UMnangagwa uvame ukuhamba ngendizamtshina ye-Boeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eMelika, $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa kugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.